Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Mabasa 2022 Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa.
Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 kwisinto eziningi zidilikile abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba
sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road.
Singabe sesitshona sizihlupha ngento esingake zatshintsha akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonono welizwe kube ngcono.
Kunomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Imisakazo lamaphephandaba athi kule nkulungwane zabantu ezingazakali ukuthi zingaphi ngemva kokuba izulu eline okwamaviki phose amabili likhukhule imizi. Leli zulu libikwa liqinise ukuna ngomgqibelo lapho elikhukhule khona amabholoho izindlu lezifuyo ezivalisa inkomo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuyafika khona lamuhla lapho azazisa khona ukuthi isehlakalo lesi sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Izulu line eDurbeni emangweni weKZN emakhaya lasethawuni eThekwini Street. Libe lizulu elikhulu kakhulu ngathi liqala ukuna futhi ngamandla ekuseni. Line kwaze kwaba ebusuku kwasekuseni lakathi esemini belokhelisina. Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile. Abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba amanamba abekhutshwa khona manje ukushona kwelanga bekuthiwa bayi 45 bafile. Zeni kule namba enkulu yabantu kodwa abakabi wazi bayesithi ngama dozens abantu abangatholakali ukuthi babe bekuphi. Abanye badilikelwe izindlu ngoba kulezinto ezinye ezidilikileyo so besithi basenze i-rescue mission ukuthi babone ukuthi lezo zindlu ezidilikileyo besingena abantu naphakathi. Amabridge ahambile amaningi, imigwaqo imoshakele kakhulu kakhulu hayi kancane. So njengendlela leyo N3 osuka eDurbeni ebuya eGauteng la akasebenzi kwamanje uvaliwe amapolisa ngoba amabridge ahambile. Kuzoba lo M2 osuka eDurbeni usiya e-Eastern Cape uzuluse Cape Town. Lawo futhi umoshakale kakhulu so awuhambeki. Umonakalo obekhona umkhulu kakhulu kakhulu kakhulu. Abantu abaningi basele bengela zindlu, basele bengela lutho ngisho impahla ngoba izulu lithethe yonke into ebisendlini. Abantu bebebona ngamanzi egcwele ngoba into futhi esuke yenza into zabambi kakhulu ukuthi ama-floods la abekhona phakathi obusuku. Ngaleso sikhathi i-Eskom eyona company esinike ugetsi, ugetsi bengekho, amagetsi abecinile. So bekuphakathi komnyama njengoba kunjalo esingikhuluma nje akulamagetsi la. So amagetsi ngapha aseyi-problem. So kuthe ukucima kwamagetsi bacinywe lizulu kodwa nakhona kungenzakala kodwa-ke ngoba vele kule load shedding eyenzakalayo ngapha 2 hours. So bakhala ngokuthi into esuke yabaphambanisa kule kuthi bekusemnyameni kungela light. So bebengaboni ukuthi kwenzakalani, into zimpahla zihambile, izithupha zabantu, amabhesi ticket basele bengela lutho abantu. Abanye babone behamba ngenyawo straight phansi ukuthi bathathelwe lezi cathulo akulandiseleyo.
Zona ezinye indawo zelizwe ezifana labo Gauteng lezinye zona zibe lomonakalo na, njalo ngasitshela ukuthi line okunganani kwezinye indawo ezingasoDurban.
umonakalo obe khona umkhulu kakhulu 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 ubonakele. Then masibiya ngapha emangweni weHauteng ngapha kuJoburg oPretoria le ndawo njalo leso. Ngathi wona ama province yonke amaningi hayi akula monakalo obe khona izulu belisina iweekend yonke kodwa hayi belisina kuhlazana libe lizulu elikhulu. Izulu elikhulu elileli neDurban ikube nomonakalo khona omkhulu kakhulu emangweni eKZN as a province yonke kumoshakala into eziningi kakhulu.
Umnumzana Precious JZ Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakoBulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Uhuru Kenyatta ngumongameli weKenya. Amakansila angafunanga ukuqanjwa ngamagama atshele iStudio 7 ukuthi uhulumende walaya umanisipala wakoBulawayo ukuthi akhethe isitalada esizaphiwa igama likamongameli Kenyatta. UKenyatta uza kuba nguye umhlonitshwa ozavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ekupheleni kwayona le inyanga. Amakansila la athi akukavunyelwana ukuthi isitalada esizaphiwa ibizo leli ngesiphi. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo likahulumende leli.
Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngweleKenya. So asikwazi ke ngxoxisane nizabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani. Kodwa ke angiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta. Singabe sesitshona sizihlupha ngento esingeke zajintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akula mthelela nje empilweni zabantu makhaza. So asonto esingasihlupha ngayo kangako, kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo. Sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho.
Manje nxa sikhangele imbali yakoBulawayo leZimbabwe jikelele, uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nali.
Nxa sikhangela imbali yakoBulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapha kumbali yakoBulawayo. Mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wakwele South Africa, wayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa. Mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lama zipra. Mhlawumbe singazwisisa, kasikwazi njengoba njilo ngaphambilini ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili beseKenya kuze kunxuswe uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weTTF. Kodwa ke njengabantu wakoBulawayo asikwazi ukuthi ungena ngaphi kumbali yako Bulawayo.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Abalwela ilungelo loluntu bathi inengi lezakhamizi emaphandleni alilalwazi lokuthi kulehlandla lesibili lohlelo oluqhubekayo olokubhalisela ukuvota ezigabeni zonke zelizwe, ngoba abanikeza lolu lwazi abafinyeleli emakhaya kusukela kuthange uhlelo lolu lusungulwa. Isiphathamandla sekhomishini yezekhe umnumzana Jesper Mangwana ubikwa ekhuthaze abantu ukuthi bahlolisise ukuthi inombolo zabo zesithupha, amabizo kanye lendawo zokuvotela kulotshwe ngokuliqiniso. ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqelo umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust
esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi iningi labantu abakwazi ngalolu hlelo kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi ukufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala labantu laba abaqhathwe ngohulumende okwenza ukuthi benze i-voter education registration education baqalise izolo ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokuregister sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini ziguguzele umphakathi zifundise umphakathi zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize kungenxa yokuthi inhlanganiso ezinengi kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations inhlanganiso ezigxile kuZulu ebantwini emakhaya kazila ama resources engathi ngama resources ngesikhiwa zokuthi zingene zisabalalise lombiko kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko bekudingeka sivile ukuthi ngabe ama resources abe khona inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lo mbiko zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota lakhathi sinje kuzafana kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration kodwa angeke samsola uhulumende ezimele yedwa sekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe intuzulu ngokuvota
kuyini uhulumende okufanele akwenze kwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota
okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela ezinengi ikakhulu emakhaya imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi lalolu hlelo bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani so kungakho ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza ivoter education registration education bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebe lomdladla sebe lolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota okunjengezithupha okunjenge ama proof of residence lokunye okunenginengi inhlangothi ezijiyeleyo ezigoqela uhulumende ezigoqela amabandla ezombusazwe ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo akukhanyi lokuthi zenzani
Loke ngumnomzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. iphephandaba leHerald lelodaba lokuthi usomabhizimusi wakwele Dubai olemali eningi oyibillionaire Mush Arch Al-Muluk uthi wakhangwa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owakhuluma kuhle ngeZimbabwe emhlanganweni owenzelwa eDubai ekuqaleni komnyaka okubangele ukuthi aye elizweni leZimbabwe ukuthi ayesungula amabhizimusi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi isilinganiso sabantwana abayenze kuhle emhlolisweni wesigaba se-O-Level impumela ephume ngomvulo itshengisa ukuthi sikhuphuke kancinyane ngokuphose kube kubili ekhulwini i-1.57%. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi, sengikhona ke mina umfoka moyo uBhewa. Namhlanje ngizothanda ukuphawula mayelana neqembu lethu, iqembu lema-Tablelands MRP, iqembu lethu lekhadi le-MRP yimemba ephelele. Kodwa engifuna ukukwazi lapha nge-MRP, iqembu lama-Tablelands, iqembu labantu besintwini, i-MRP ayingeneli presidential election, ingelela ama councilor lama MP. So abantu be MRP na njama landele be MRP sivotela abantu as a presidential election, sivotela abantu president kahle. Yinto efuna ukuyazi ukuthi kumele sitshele ukuthi ku president sivotele bani, ngoba khona phana mangithi ngiyakhangela ukuthi mali abalandele be MRP bengavotela u president, lese kulabalandele bezani esigabeni sami, abalandele bezani abangu 20 bengavotela izani as a president. Kodwa iningi livotele MRP kuma councillors. Ukuthiwa Mnangagwa still winile ngapha esigabeni sethu, ngapha uwinile ngoba abantu abangu 20 bavotele upresident bathi Mnangagwa. Kodwa ama councillors sivotele bani okwethu? So kumele ukuthi becacise lapha ukuthi ipresident sivotela bani. Kumele licacise khonapho, litshele abantu baholi khona ngapha, odilele yifumbe izethu kubaholi be-MRP besichazele ukuthi kahlekahle ipresidential sivotela bani. Bangaphongekela abantu bese emnyameni, umuntu asuke efaka uqhaye esitsheni esiyizani PF. Thina sifuna ukwazi ukuthi sivotela bani as a president. Yinto okumele sibe yazi singabalandi be-MRP nale. Njalo namangithi ngiyakhangela lapha MRP nindebele elipheleleyo sibili, mani ngiyakhangela ngibone ngani ma singavotela upresident sithi Chamisa. Ya, upresident sithi sivotele uChamisa, ngibona ni kwabangcono sikhiphe isitha esiyizani PF. Ya, izani PF isifitha lapha, ipresident sivotele uChamisa, ama councillors kube ngwe MRP. MRP kuba ama councillors, councillors MP konke MRP. Izani PF isifitha lapha, uChamisa sithi president sisi uChamisa sivotele yena. Ayifundi audio le izethu yakona le kuba kholi be MRP konale. Besitshele ukuthi sivotele bani ize president, nje sifuna kuba yazi abantu abaningi basemnyameni. Sengikhulume labantu abaningi kakhulu bathi kanti manje madoda sivotele bani as a president, ngoba phela kasiboni ukuthi singavotela bani laphana, ngoba kuthiwa umqondisi kangenela upresident.
Ngibonani kanti bakuthi linjani ngizindawo ngizindawo. Hayi, sayibona le nto engizakale lizwe ngathi kuzisuso. Kanti lona lizwe bani lisenyenzwa amashona kuphela? Lizwe bani lisenyenzwa umhlobo wodwa kuphela? Lizwe bani? Ngoba asikaze sizwe kuthiwa khona kule role esithi igcwele abantu emathekeleni siyemashona nje. Asikaze sikuzwe ukuthi kuthiwa kule bhasi esithi igcwele abantwana bemathekeleni sekuthi emashona nje emsebenzini. Asikaze sikuzwe. Kodwa esikwaziyo ukuthi sibone amashona left and right bebuyake zokuthi emathekeleni emsebenzini. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani elinjalo? Angithi uyabona vele ukuthi kona ekuqatsheni lapha yikho lapho kunenkinga khona. Umntana ko lobu ungamfundisa ukuthengisa inkume eyenzeni ukuze imali at the end of the day igcine izeluze ngoba akatholi msebenzi. And zisa ubuhlungu le nto leyo. Uma uthi uyabheka abantu bonke abalezikhundla ungabhekisisa nje kahle, angeke uthole ilizwe lomuntu wesiNdebeleni okungamashona kuphela. Ngisuke khona yonke indawo amashona kuphela. Uzuzibuze kathi labo bantu baqhathwa njani? Uma uthi uyakhuluma izulu ithi hhayi ugcinela abantu laba benjani ngesebenzi and utsho njalo umntana ke akasebenzi kodwa uma singalandeli i-MRP ngendlela eza ngayo labakhulumela ukuthi abantu babesibekele kusasekuhle ngoba thina vele sihlungiswe ngamashona nhlinzazahlula
ngibingelele kubaphathi be-Studio 7 be-Studio 7 philani philani benkosi hawu ninjani kodwa siyasiza izinhlelo zenu hawu ziyasifusisa kanti kungani pho nelami iphimbo lingake lizwakale bantu ngibulise ngibingelele kakhulu kusiyisizwe semangwe ngugijimani wakangwenya phansi esimuku esithuthu thini emfuleni kwathi 10 malaysia village hawu ngaphansi kwenduna ubhango hawu ninjani kodwa mangwe enhle hawu esamsimemo bawethu hawu ngencenca nonke butswana eSouth Africa kuphi nakuplani khona sambeni sebhasele ukuvota abantu sivotele loyo mvotelayo ngoba ngeke ngisho bantu bakhuluma abantu bakhuluma inkulumo ziningi emsakazweni kodwa-ke asiboneni ukuthi-ke ushintsho singalenza naso sambeni ngobuningi siyobhalisa kulula nje masisuka lapho siyovota futhi singabi sibuza siloko sithi ye nina nivotele bani yini washa kwacima wathini kanti umthwalo kithi sonke singamazimbabweni siyalibona udubo nohlupho olukhona sizwe sakithi simnyama ke sizinuke namakhwapha siyovota sishintshe ugovernment sifake esimfunayo sekukuthukana nokulwa kuphela nje ivoti liyakushintsha konke lokho ngiyabonga
salibona nemsakazweni e-Studio 7 siyabonga kakhulu msebenzi omhleli wenzela isiqizo sasezimbabwe sibingele nabantu basezimbabwe nami ngithanda ukuthola nje kancane ekutheni okokuqala nje ngithanda ukukhala kakhulu nomdeni wakonyathi ngokushona kabuhlungu mfowethu lapha u-Evans lapha e-South Africa ebulawa ngama-South African lapha e-Kitsitoti so lokhu kuhlungu kakhulu sithi alale ngokuthula unkulunkulu ngiwaziwa unkulunkulu wezulu ngiyozoba ijaji ngumsebenzi owenziwe ngama-South Africans ngingakhuluma okuningi ngakhona kodwa ngibuye ngithi ungabona abantu sebefika kulesi sigaba sokuthi benze lokhu okwenziwa ngama-South Africans kutho ukuthi hhayi sekusekuduke la amazimbabweni lawo ayakhona mina ngithanda nje ukubaxwayisa kungamazimbabweni bonke ukuthi ngabangcono ukuthi kusukela abanayo i-South Africa babuyele ekhaya bezama ukufaka ivoti yabo phansi ukwenzela ukuthi ngingezwala umuntu wethu obekhuluma ngabo ubuhlungu kakhulu ukubona umfo wabo ekhishwa ekhishelwa into yokuthi ubuya so bengicela ukuthi nje amazimbabwe ukuthathe kube isifundo esikhulu kakhulu ikakhulu abanayo e-South Africa amazimbabwe ayezama ngamandla ukuthi evote ekhaya ebuyise ilizwe labo esithunzini esayenza ama-South African ilanga bazobuya ekhaya kubo labo kusezofuna isizwe ngoba unkulunkulu yokhuluma ngelinye ilanga bese ngithi-ke ngithanda ukugxeka i-MRP ngoba yiyo engiyibona ihlala ikhuluma inzondo yokuthi amashona namandebele bahlukane bengabambisani leyinto eyodwa so bazama ukuhambisana lo nyawo le-South Africa ukuthi ama-South Africans afundise i-threat ukuthi umuntu ongamnyeni umuntu ongasuke e-South Africa lo engasumi-South Africans noma emnyama efana nabo bona abaspecial kakhulu kulalowo muntu so yinzondo efana nekhona esayithinswa ngomgabe ukuthi amashona aspeciali ukudlula amandebele la mandebele lokuhamba kanjani nayithi cha amandebele engahambi ngonyawo lolo asibambisaneni lamashona sibe umuntu oyedwa sibingiseni lizwe leli sivoteleni i-Citizen Coalition for Change ngile-better mind futhi nami ngilo mbono ngile hope ukuthi one day mali ingaholwa ngonesengishamisa leyo lizwe amazimbabwe nazibone siba lesithunzi silawo kelinye ilanga azambona u-South Africa ebuya ezimbabwe abalo mbuzo bese bembuza ukuthi hambe mfowethu lolu khulu belisiphathe ngalo e-South Africa mase kuzingane zethu ungasei wena ungalumela na u-South Africa ephathwe ngamahlona angithi kubona nawo bese kumchisa hhayi thina sikhule kade sisaba ujehova
salibonani linjani ku-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila hhayi ngiyabonga kakhulu ngithanda kakhulu ukuthi ngakuyayenza ekukhulumeni kwethu sikhulumisana nani kahle singamandebele singaze zaxathaniswa yokuthi ubani udla ingulube ubani udla ubabhemi ubani udlani no kasibonisana nani odla ubabhemi nxa wena ufisa ukuthi adle inkomo njengawo odla inkomo umbonise kahle ukuthi hhayi ubabhemu iproblemu yokudla ubabhemu lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi laye angayidli ubabhemu ayekudla inkomo la oyithandayo engikukhulumayo yokuthi ama-summer parties esiwasapotayo umuntu lomuntu lelungelo lokusapota iphathi ayisapotayo kodwa umnikeze kahle umbonise kahle ukuthi hhayi ngabe siyasapota iphathi enje ukuze kube nje hhayi ukuthi sesigcina sesingani sesithukana singabantu bakamthwakazi singabantu banye ukuthi sokuthiwa hhayi nxa ungela nto yokukhuluma vala isigubhu sakho lokhu anakuyakha izimbabwe bantu bakithi okumele sikubonisane singabantu yokuthi kasikhulumeni kahle njalo sihambeni ekhaya siyevota sikhuluma singaphandle kwamazwe kasihambeni ekhaya
nasi yofoto. Nyabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-Brooklyn esigabeni se-New York. Kulabantu abalichumi abadutshuliweyo kodwa akula ofileyo. Kuthi abafika phose amakhulu amabili balimala. Umuntu lo ubikwa ephose ibhomba eliphume intuthu waseqala ukudubula amahlayana. Ubikwa ubezivale ubuso nge-mask ye-gas. Njalo elokhu engakatholakali amapholisa athi akucacacwe ukuthi injongo yomuntu lo ibivele ingeyani lanxa abanye becabangela ukuthi umuntu lo lilwa licatsha iterrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini.
Sananzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa impopo ngendlela engayisiyo nxa befrustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hayi lokhu kwenza le New York kubi kakhulu kodwa asiyonto entsha, yinto nje evamileyo esikhathini esiningi. Ngombono wami kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono. Kodwa uma ngiyabheka lo muntu adesenza lokhade kwenza uyakhanda somuntu oprofessionally kumbe ngithi ingcwethi wezempopo ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besule masinyane. Kodwa into embi kakhulu, into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni, ikakhulu siyalo ukuthi singangena esitimeleni uzilalele ufake ikhanda phansi uziphungulele kweyesetimeni sisuke isikhathi esiningi nxa abantu seza kulanda ngombhobho ngaleyo ndlela, into embi kakhulu.
Yona imbangela ubona ungani kuyini kahle kahle? Siyabona bake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula.
Imbangela esikhathini esiningi ayikhona okukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula. Suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda, umuntu esingathi ngesikhiwa kagostebo. Sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni ebesethathi engaliyana kwabanye abantu. I-mental health ngenye yezinto ezihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho. Kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-check-i nxa umuntu engakathengi umbhobho wesikhathi kusiya ngesitate ngesitate kwezindawo kulula ukuthola umbhobho. Njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe impopho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mbhobho kumbe nde-criminal record kumbe umuntu okuthiwa kaphilanga ekhanda. Kungenzeka ukuthi nxa umfowethu le omunye umuntu oseduzelane lo mbhobho ngiwutshontshe ngibe sengiwusebenzisa ngento engekhoyo. Uma sibheka le ndoda lo mthakathi uyakhanya ukuthi ube ngumuntu mhlawumbe ongazange e-train into zempopo ngoba ukhanye lo mpopo wakhona ugcina umjemela. Lokhu kube uNkulunkulu uncedile ngoba kwazi bani ukuthi kuyinade engakwenza.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gande abangamelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.